Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kuNcwabakazi 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala.
Isigodlo someli weJapan elaseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abasahlaselwe yindlala.
So ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama-raw materials nangale Botswana.
Ele Botswana selihlola abangena elizweni lele umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelele ukuba namhla uza kwamukela isicelo sebandla le-Democratic Party ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo someli weJapan leseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abahlaselwe yindlala. Ukudla okwamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa yirayisi lesisindo samathani azinkulungwane phose ezimbili 1760 tons okuvele eChina. Mnangagwa ubonge uhulumende weChina ngalolu sizo wathi akula muntu oza kufa ngendlala. Usizo lweJapan ngole mali edlula isigidi samadola eMelika i $1.4 million imali le iphiwe inhlanganiso ye World Food Program ethi izaphathisa abantu abazinkulungwane ezingabachumi phose amathathu 26,000. Uhulumende uthi abantu ababhekane lendlala eZimbabwe bayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million, kukanti njalo kufuneka imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu $3.3 billion eyokubathengela ukudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Community Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Njengalokhu indlala yabekwa yaba yingxaki yesizwe, uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka, abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs, ngokubana abantwana abaningi sebeqalile ukuphuma ezikolo esingathi ngesilungu ama-dropouts, sesiba maningi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho-ke kuba nzima ukuthi benelise ukumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yezwe. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe ukuthi ubani ukuliphi ibandla ubani ukuliphi ibandla asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonite kumbe zikhangele ukuthi akulabo ngini imbane ekupheni ukudla kuyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe esebenze ndawonye lenhlanganiso ezizimele zodwa esingathi ngama NGOs ama humanitarian organizations ukuthi ancedise abantu bathole ukudla njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 eselubane.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ebona ukuthengisa kwegwayi e-Tobacco Industries Marketing Board ithi lo nyaka bathengise igwayi elidlula isilinganiso ebesikhangelelwe ngeleZimbabwe. Ithe leZimbabwe lalicabanga ukuba lizathengisa igwayi lonyaka elesindo samakilograms edlula kancane izigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlano, 235 million kilograms. Okwamanje selithengise igwayi eliyisilinganiso samakilogram adlula kancane okwakukhangelelwe i-237 million kgs. Akwaziwa ukuba igwayi leli lizalethela eleZimbabwe imali enganani lonyaka, nyaka nekutholakale imali edlula ibhiliyon i-$1.2 billion. EleZimbabwe lithengisela igwayi amazwe agoqela eleChina, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa kanye lomanyano wezwekazi le-Europe or European Union. Ele eBotswana selihlola abangena elizweni lelo umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi lokho kulakho ukuphazamisa amabhizimusi abo. Intetho lezindaba e-Studio 7 umqondisi Dube zethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele-Botswana.
Ele Botswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthi abala mkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulele abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded any case of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute uDokotela Thebeyami Matseka uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo uzabona bephiwa amaphepha lapho abazaphendulwa khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqelela iZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi i-mpox ingaphazamisa ibhizimusi.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kuzamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama raw materials khona ngale Botswana. Kodwa ke I think sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esisiyijayele.
UNdiweni uxwayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ngokuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-inthanethi uze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokusebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bekodwa izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bebe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement kanjoba sokanti ngiqalisa ukuhlupha indaba ye-movement kanjena. Njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba.
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sokwenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempilakahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu, 537 emhlabeni wonke jikelele. Elebotswana lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempilakahle emazweni la. Ngomqondisi Dube wendaba za Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umhlangano osungulwe ngolwesibili kwele India ophakathi kwalelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika ugqitshwe namuhla, njalo uhulumende obikwa esithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obephatheka kuwo uxoxisane labamabhizimusi leziphathamandla ze-New Delhi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Enye impumela ekhangelelweyo kulo mhlangano owe-19th edition of the India-Africa Business Conclave ikuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kwele Zimbabwe le-India. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala e-India ukuzisizwe ukuthi le Zimbabwe lingafundani kumbe litholeni kwezomnotho we-India.
Umnotho we-India ngingathi usasengcono okwamanje, kodwa unokuxegaxega kwezinye indawo kwamanye ama-sectors, but kuyahlaleka and kuyasebenzeka ebantwini abanamaphepha awebhizinisi. Abantu abayenza ibhizinisi lapha abazama ukuthuthukisa amazwe abo bayaphumelela kakhulu, ngoba ibhizinisi lilula ukulenza lapha and nemali yakhona ingani iyancwebeka kancane ukwedlula kwamanye amazwe.
Ngezinye indlela singathele India lalo lingaba sesimeni sokuthi liqoqe imihlangano leyo ukuthuthukisa amanye amazwe, ngoba lalo lile mzamo yokwenza njalo.
Yebo, ngoba ilizwe le-India is in the process of developing and nge-speed esebangeni eliphezulu. Ngingathi half of the country or 3/4 of the country is a region base. So osomabhizinisi abaphuma kwezinye abaphuma amanye ama-countries bathola ama-opportunities amahle kakhulu ukuthi baqale amabhizinisi wabo. I-government ye-India inama department asiza abantu izizalwane zase-India ukuthola ama-loan, especially ma ibhizinisi lakhona lingani yibhizinisi elisiza umphakathi. Labantu abambalwa engibaziyo abathole ama-loan and basizwa ngamanye futhi ama-bank from other bank, abantu besazane ikakhulu.
Kodwa nxa uvela kwamanye amazwe ke,
ma uvela kwamanye amazwe, as long as une-capital yakho, unemali yakho enhle ezoqala ibhizinisi elizothuthuka, kuyasebenzeka kakhulu. And nayo i-government ye-India iyakhuthaza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzosiza ukuthuthukisa ilizwe le-India.
Ikuyini ele Zimbabwe elingakufunda kwele India kwezomnotho lapho ukuthi lawuthuthuke?
IZimbabwe ingafunda into eziningi kakhulu, kodwa into yokuqala ingathi ama-taxis alana nama-taxis esaZimbabwe ahlukene with a big space, ngoba i-taxi kufanele ibe yimiz yokuthi ikhuthaze osomabhizinisi ukuthi bahambele phambili ngokuyenza amabhizinisi wabo. Umthetho awukhambi kahle kahle lapha e-India. Ingabe iZimbabwe ingafunda kakhulu especially kulezo ndawo, ngoba ama-taxis awasekhaya kawakhuthazi abantu ukuthi bayenza amabhizinisi ngendlela efaneleyo. So into yokuqala ngathi khona ama-taxis and namaloni anama-interest asezingeni eliphansi into engathi yiyo engaba lusizo elizweni.
Lo ngunkosazana Nomthandazo Bhebhe oweZimbabwe ohlala e-India obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseMumbai kwelelo lizwe. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abe zindaba abe Associated Press babika ukuba inkampani yakwele Canada eLucara Diamond Corp ivumbulile emgodini wayo owe Karowe Mine kwele Botswana iDayimana elilesindo samakarata afika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2492 karat. Leli lilitshe lesibili elikhulu okwedlula amanye selokhu kwenjiwe kwele South Africa elesindo samakarata zinkulungwane ezintathu 3106 karat. Idayimana leli elenjiwa kwele South Africa yilo elasetshenziswa ukucecisa ingwane yenkosi yakwele Bilitane. Ele Israel namuhla lihlasele Gaza lapho elithi Hamas ifihla khona izikhali. Ilizwe lihlasele njalo endaweni ezimbala kwele Lebanon enkambeni zeHezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Usibalukhulu wesigaba seMinnesota umnumzana Tim Walz uwamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi angene engumsekeli kamongameli webandla leDemocratic Party ngelanga lesithathu lomhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention. Esungula usuku lwesithathu lomhlangano weDemocratic National Convention eChicago, uSenator weNew Jersey umnumzana Cory Booker ukhulume ngenjongo yosuku lolu.
Welcome to night three. And tonight is about freedom.
Siyalamukela kulanga lesithathu njalo namhlanje sixoxa ngozibuse.
Abakhuphe imibiko kulomhlangano bebekhuluma ngokuthi abasekeli bebandla leDemocratic Party bathi kumele kukhethwe bani ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi.
Kamala Harris for the people. And
uKamala Harris ngumuntu wabantu kanti lo ancintisana laye ngumuntu ongelandaba labantu uziqhakathekisa yena yedwa.
Owake waba ngomongameli weMelika umnumzana Bill Clinton ngomunye wabakade bekhangelelwe kakhulu ngabanengi kulomhlangano.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears. And make sure every single American,
uKamala Harris, uzalwisana lendubo zethu, uzamisa ukwesaba kwethu, njalo uzakwenza ukuthi izizalwane zonke zeMelika zigcwalisise amaphupho azo.
Kodwa abasekeli beDemocratic Party abanengi bememelele usibalukhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz owamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi abe ngumsekeli kamongameli.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Ngamukela ukhethwa kwami ukuthi ngibe ngumsekeli kamongameli weMelika ngenjabulo enkulu.
Umnumzana Walz owaye kubutho wake waba ngumbalisi njalo waqeqetha iqembu lebhola le-American football kanye lele-basketball elezifundi ze-high school.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them.
Izifundi zami zangikhuthaza ukuthi ngingene kuCongress. Zabona kimi izinto engangizama ukuzifundisa ezifana lokuzinikela okwenzeni okuhle, ukuzisisa ukuthi kumele sisebenze ndawonye, njalo umuntu oyedwa wenelisa ukuletha umahluko esigabeni.
Ibandla leDemocratic Party namhlanje lizagqiba umhlangano walo oweDemocratic National Convention umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ekhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko wokwamukela ukukhethwa kwakhe ukuthi amelele libandla ukukhetho lukamongameli weMelika.
Abadala bathi ithulelwa ebandla. Nanti kuthiwa amahlabezulu kuhlelo Live Talk. Mabigi wonke ngovulo kusiyango lesihlalo sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe ezomnotho ezokulima ezabesifazana abasakhulayo lokunye ngolwesibili silani kenje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection
ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri
ngolwesine khona kwenzakalani
sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyihluzeni bomama lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye
sihlanganeni kulebjongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kustudio 7 A Voice of America sisakaza kuradio kufacebook nakuwebpeji yetu ethi www.voandebele.com
Kulaba phikisayo labalela ilungelo loluntu abafika phose ikhulu namathumi ayisikhombisa abavalelwe eRemand Prison bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho owesatshwayo eZimbabwe oweCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba abagoqela amalunga eCitizens Coalition for Change betheswa amacala okuqoqa imihlangano okungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela odlakela lokutshengisela besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Sikhulumele sebandla lezanu-PF umnumzana Chris Mthwanga usanda kutshela amaphephandaba ukuba sokumele ababotshiweyo bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano omkhulu eHarare owe-SADC Summit. Lokhu sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi amapholisa lemthethwandaba sokubanjwe xhaka libandla lezanu-PF. Uze sihlaze udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uqoxele umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiswe National Consumer Rights Association lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Chabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Uncube usungula lengxoxo.
Obotshwa yabotshwe kuhlonitshwe amalungelo akhe alandelwa kule cala icacileyo abelenzile. Nxa engelacala akangabi lecala, nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala, nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala. Lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa, aphiwe ibheyili lapho kufanele khona. Zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho weZimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona.
Ye, khona manje babajuma ubona zani kuyalandelwa yini? Imthetho kumbe ibandla leZANU-PF laselingenela kukhona okokwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona okukhulunywe umnumzana Chris Mthwanga kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhululwe.
Thina njengebandla leZANU-PF into engiyaziyo ukuthi asingeneli umthethwandaba lendlela omele yenziwe ngayo. Thina lathi sinje we are subject to imithetho njalo le constitution eZimbabwe njengebandla libusayo. Ngakho ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale kuyabe kungaphezu kwamandla ethu asilayo influence esingayenza ngakho njengoba bancube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezisenziwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu eZimbabwe eyiyo i-Supreme Guiding Law yethu ukuthi kona kungabi lokuhlukumezana kungabi lokungaphathani kuhle into yonke ihambe ilandela umthetho yikho khona okuthinalathi esikubelayo yikho khona esiwukhwabithayo njale yikho khona esiwufisayo ukukwenza.
Ye, siyawuza kakhulu golide kodwa babancube kambe iyalandelwa yini imithetho eZimbabwe njengokuba labantu bakuZANU-PF bekhuluma nje intando yabo sithi abantu laba bakhululwe phela isadi sesidlule.
Imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona. Kulesikhathi lapho uthola imithetho ilandelwa kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona. Njengalokhu nje sibona umsikhulumeli sebandla elibusayo into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yeZimbabwe ngokuba umuntu obotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthethwandaba abathuthiswa kwi-National Prosecuting Authority. Zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu. amapolisa i-NPA lemthethwandaba angingeni mina kangeni ubabuthuma kakungeni ibandla eliphikisayo kakungeni ibandla elibusayo kakungeni iphalamende akungeni president akungeni councilor akungeni bani kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba ngakho-ke khona lokhu yani okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebotshelwe ukuthi kulo mhlangano nxa usudlule sebengakhitshwa asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu
ye manje bagolide singathi lapha-ke umnumzana umthangwa kathani iganga khonapho njalo alimkhuzi ngakhona kakukhulumileyo ngoba bekhuluma ehleka sibili kodwa lolu phela ludaba olungani asodaba lokuhleka ngalo lolu ibandla liyangena sibili kukhanya ngani liphakathi lapho enzekile
njengoba ngishilo mina into engiyikhulumayo yinto ebhayinda wonke umuntu ebandleni ukuthi ngithe mina ibandla lezantu asingeni ndawo enteni zemthethwandaba umuntu sengakhuluma nje angafuni ukukhuluma ezikhulumela kumbe kwesikhathi esomisa noma njengoba usitsho ukuthi kulekunye ongabela ngusomise ngakho kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kona thina lathi we are subject to the laws of the country asingeneli indawo ezinjalo sho yikho bona lathi sindisosi lawa amalunga ethu awezampefu asemthethwandaba abanye bavalelwe asingeneli vele ngoba lokhona yikho ukuthiwa kona it's meant for himself and God for us all nxa sokusemthethwandaba ngale akuselani lokuthi ulilunga lezampefu sinamalunga ezampefu abanye ade beku-central committee sibili abasemajeli abanye bakuma-remand kathesi njengoba likwazi nasi indaba kababa ushimombe lobaba umpofu baphakathi erimandi kathesi ubaba ushimombe lilunga le-central committee ezanupiof kodwa nxa sofike emthethweni umthetho uyazenzela umathanda akulaza ukuthi hhayi ngoba mina ngilunga lesi-central committee senzavikeleka awuvikeleki nxa wephule umthetho yiyo indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezemthethwandaba
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibuyele kubaba uncube ube-ke nxa sikhangele sibili sijula siya phambili siyabona ukuthi kungani kulensolo eningi kakhulu ephakwa ngabantu abathi khona le mthethwandaba layo ibanjwe xhaka libandla lezanu pf akunjalo baba
kuyadingeka ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa yijustice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana ngokuba i-rule of law le-supremacy of the constitution kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni lezimbabwe kulokho kuthiwa ngama-founding principles ngakho kufanelanga sikwephule khona lokho umthetho ufanele ube ngumthetho ungelandaba ungakhangeli ibala lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke
ye golide gqiba khonapho
thina kasikubambanga lokwena ngoba ngabe sikubambile ngabe akula muntu wethu ongeniswa phansi komthethwandaba lapha kwele Zimbabwe ngabe nje umuntu uyaziphumela nje azihambile ngoba sisithi kona we-captured the courts so lokhu kuyadingisela ukuthi kona ama-courts kakhethwanga
lapha liziwa umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Efi Dlela Ncube bexoxa lo Gibbs Tube oestudio 7 Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela, siyabingelela ku-Studio 7. Sele yabona ukuthi isadaki yakhona yazi sibisele emuva lokhu ekwenzile ngokufaka umnankakho ukuthi abe ngusihlalo wesadaki yo zokubuyela ebhekhi konkhani ihluzu zona ezokurigwa kwamalokuze kwama-elections hayi isadaki yona shem iyabonisa sebiliqula lamamenemene wodwa basaphothana ngento embi bona sebake bakubona lapha bahosta khona imihlangano yabo lapha ukuhosta khona begadwe ngamaphosa namasosha yho hhayi liqula lelo esadaki leleo yayilingozi sho ingozi ukuthembela yilo nje kudlala ngesikhathi ngamamenemene wodwa zwi kuyini kukwenziwa ngumnanga kuthiwa nxa kungisenza umhlangano abantu begadwe ngamasosha lamapolisa mina bebengakuboni ukuthi kulobungozi thize khona lapho okwenzakalayo nxa kuthiwa bayagada bebegada kanti bebesenzani
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli kanti ngizwi enindebele sicomplaina ngabantu asebebuya bezokwakha kanti manje enindebele into wawuyisoleli i-MRP mayiqotsha amashona yini khuluma-ke wena enindebele ukuthi labo bantu abazowakha lapho endaweni yakho emguza bakhuluma isihlobo bani bakhuluma isindebele noma ngamashona hhawu lizovuka lizophakamisa indlebe njengamadongi yabonga
Studio 7 thina silohlupho endaweni yelupane esigabeni selupaka kuwadi 10 asikwazi kulilungelo yini ukuthi abantu beholiswe amabele bephinde benze ifood for work
Studio 7, Studio 7. Lapho likhuluma lo Jeffrey Chuma, ejimile Cholosho kwathi 6. Indlala abantu. Kanti ngakhulume ngethemu siqalisile ukunika abantu ukudla. Unika ngapi? Abantu bayatha lapho, bayayatha lapha ngendlala la. Lama odiyango lezi suku vele kalwakhipha ngoba sokuhamba njani. Studio 7, indaba yendlala bakithi ake libe kegcekeni, siyalamba siyafa.
Sibonge kakhulu balaleli beStudio 7, olivalelisayo uMtabaka Ncube lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.